Siyabonga Gibbs Dube siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 9 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela imweni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abacatshangelwa ukuthi baphiwa ithefu.
Kuthiwe i-postmortem result yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayidle njani, bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidlile bangabeyidle ekuseni on Sunday.
Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe kunye lelunga leZANU-PF. Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ubengapi kanti lezinsuku
kade ngingayicashe njengabe ngingumdlezane manje ngasesiinimdleza lapho zanga abonakale eromaroma emgwaqweni. So hey,
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abathiwa ngodokotela babulewe ichefu. Abantwana abanye abane ababelalabo abafileyo babegcinwe emfeni bagula kakhulu baze basiwa esibhedlela kodwa basinda. Umbuzo osukhona kuzakhamizi ngothi kanti vele baphiwe ngubani lichefu njalo kutheni? Sixoxele sinye isakhamuzi salumango umnumzana Tshebukanini Leya othi kule mibuzo eminingi kwedlula impendulo.
Engakutsho abantwana babesele bevoda bele ntombazana osebenzayo abazali babeyemfeni kwakulomunye otshonileyo owayebekwa twazon Sunday ekuseni isikhathi kudiscover ukuthi abantwana bayagula.
Babesele bebangaki?
Yoti babesele babe yi-4, oyi-1 wayengoka babomncane walapho ekhaya, i-3 yayingeyo umuzi oyi-1, omunye wangoka makhelwane bade ngu-semfamily lalapho. Kwazoba laloo ntombazana osebenzayo ngowafonayo etshela onini ukuthi wozane abantwana ngana baphathekile kwasekuseni ngabo-Sunday ekuseni ngabo-8 to 9 khonapho.
Manje odokotela bathi kuyini okungakwabangela ukugula lokhu lokufa lo?
Actually kuthiwe i-postmortem results yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayidle njani, bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedlile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidlile bangabeyidle ekuseni on Sunday.
Okokuthi izakhamuzi zona nxa zicabangela ukuthi kuyini okungakwenzakele, babekhona yini kade bephoxana kumbe abakade bengezwani labazali babantwana labo?
Lokhu asingeze sakufakaza ngoba singazi abantu ukuthi baphila kanjani labo makhelwane, but okusalayo abantu sebebelieve ukuthi maybe kulesintu ngaphakathi, ngoba ukudla okukhanya ukuthi bakudlile bakudlela abanye abadala abangazange bagule, but sekuphonga ukucatshangela ukuthi maybe kungaba isintu esingasatholakali kahle through ama-postmortem nalawo ukuthi kungakwenzakaleni, but yona i-result ithi khona i-poison.
Lo-ke ngumnumzana Tshebukanini Leya isakhamuzi sakoHingwe ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ubeze umngane uhlala iqomba kodwa hayi asikomthameni asikuzameni kodwa ubona umuntu edonsele esiyale omunye edonsele esiyale bese kusiseleni kodwa singazivumelana sonke ukuthi angithi ngizabe ngeyethu and njalo futhi ingeyethu injalo sifuna ukuyitshiyela abantwana bethu lezizuka ezilandelayo. Then singababe ingqondo lalowo sizaqalisa ke ukwenza njengalolo okhunya ngomnumzane omaqabulo kodwa hayi asibonisaneni sonke, asifakeni abantu phambili, singafakeni izikhundla phambili, singafakeni ubuhwala bethu phambili.
Mnumzane amaqaphulana.
Ngiyamuzwa ubaba uJunga lapha ukuthi ukhuluma sibili ngendlela ekhulileyo njalo ebonisa ukuthi ngumuntu ovuthiweyo laye njalo ubonayo umumo lokuthi ufunani. Ngoba nxa ngingatsho kuwe nginikeza isibonelo baba uGandhi, i-economy yona lesikhala ngayo ukuthi incwebe kakhulu izakhamizi, abanye bagcina bengatholanga inzuzo yabo ngesikhathi. Nxa kungekela ukuthi ubidi abe seceleni ebelokhu enefula esithi laphana bayehluleka laphana bayavuma, uthina masalaya ayekele ukuthi uzakulungisa yedwa, babonisane bengaphuma le micije engcono. Le ndaba elizemthetho lakho khonaphana nxa bengathi abaphethe zomthetho labo badinga ezinye icwepheshe lengcwedi zomthetho ezingaphandle kukahulumende, kunoniswane kunothiswane ngemibono. Ilizwe leli lingaba buhlungu njengamanye amazwe kodwa lingaba ngcono ngoba lilizwe labantu abakhalipuleyo kakhulu, abantu ababukhali njalo ulwazi abaludingayo baluthole. Sokuyisikhathi sokuthi kungavekwa phansi into yokuzigada Gandhi, mhlawumbe kwenziwe i-conference enkulu ehlanganisa bonke nje abaphathekileyo ngombuso weZimbabwe, ababusayo labangaphandle kombuso, banxusa abanye abangaphandle laba ababukhali, kuboniswane ukuthi kathi umumo lo ungaqondiswa kanjani. Ke sikhohlwe ngezanu, sikhohlwe nge-MDC, sikhohlwe nge-MDC enye, sikhohlwe ngezaphu. Ke kuthiwe amaZimbabwe afuna ukulungisa umbuso weZimbabwe ngendlela ethini, bethi bengcintisana ngokwepolitics izakhamuzi zithole okokulala zidlile, zilale ziphuza amanzi, iy'ngane zithole ukuya esikolweni, abafuna ukuya esibhedlela bathole usizo esibhedlela.
Mnumzana Juma, elakho elokugcina.
Elami elokugcina ngelokuthi obami mntana weZimbabwe ungalahli imbele ngokufelwa, ithemba kalibulali, asihlaleni sinokuthemba, sikhangele sikhiphe imibono ezayizubana ihlasele ibe imhlasa ezingcwele. Ngiphinde futhi ngisithi kona okudlangudlwango nokucabanga ukuthi namana singene ezitaladini siseca sidine kodwa sisenza njengalokho esibona kusenzakala kubosihlunze ngalo, akusikho okuzabisa ubungcono kakulele lezikakho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, obexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ephathisa izakhamizi ukuthi zixoxisane ngenhlupho lokunye kwenzakala ezigabeni zazo ibilomhlangano ngempelasonto edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Khangela ama-community dialogue nje ukuthi abantu behlangane bexoxe ngenhlupho kumbe langezinto nje ezenzakala esigabeni sazo. Sihlanganisa abantu kazana le-leadership.
Singathi belixoxa ngani kakhulu kolapho?
Ade sixoxa ngakho, besixoxa ngentuthuko ezikhona emakhaya, sixoxe futhi kabanzi la ngendaba ze-gender based violence. Ikade singani sikubambile kakhulu, sikhangele into zendlala, ukufa kwezinkomo, ukuswelakala kwezimali zokuthi abantwana bahambe esikolo.
Singathi ukukhathaza kakhulu abantu kwini?
Wathi esinto ekhathaza kakhulu abantu yindlala. Indlala ibhahlile kabanzi emakhaya, abantu kabala kudla, sinanzelela ukuthi izulu kalinanga kuhle, izifuyo ziyafa, abantu bemakhaya bathembele kakhulu ekulimeni, singathi subsistence farming yesikhiwa, le kufuyela inkomo ukuthi bathengisa inkomo zabo kumbe izifuyo zabo ukuthi bazitholise, bathole ukudla, bahambise abantwana esikolo, benelise ukuya esibhedlela, bethengele abantwana izigqoko, okwempilo yabo yansuku zonke, bathembele kakhulu ezifuyweni zabo lekulimele. Kodwa ngenxa yokuswelakala kwezulu, uhlupho lukhona, lubhahile, sinto kumangalisayo.
Lina-ke libanceda ngani Ndlovu?
Akukho esingathi sibanceda ngakho kakhulu ngaphandle kokuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu bangaze baqondana lohlupho lona lolu umuntu ngamunye ngamunye, kodwa bahlangane babelane imibono ukuthi nxa sokunje kuyini okungenziwa. Isibonelo ngesakwenza eTholotsho lupane ukuthi abantu behlangane bethi nanku kathi sesibhekane lohlupho lokuthi abantwana sebe dropa ezikolo kabasaye ezikolo ngenxa yendlala kuyini okungenziwa.
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso ye Rural Communities Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabezesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise iwoza. Sikhangela wonke okuphathelane labo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Nanku sesiku 2016.
Akusizwa ngakonke esikhangelele ngoba njengenhlanganiso sokukhangelela ukuthi esithulini ukuthi sisebenze ngombuso welizwe i-constitution ka-2013 kube lula empilweni zama-Zimbabweans. Ikhangela ukukhangela impilo fright ukuthi khona engakhangela ukuthi sikhuluma ngamalungelo ukuthi abantu kumele ezokuphila ezokuziphilisa behlulekile lokho ngoba imisebenzi ayikho nabathengisayo ama-vendors ale-electric culture. Umumo welizwe ezemkhono mngazi mangakuhle sekukhangela kakhulu kathi ilungelo lezemfundo kule minyaka khaya ngamiile kakhulukazi kule ngoba sinaze imithoba ezemfundo zokuthi azitholi ibhajethi ekahle nxa kukhulume ngebhajethi esinje. So yinezinye izinto esingathi khona hhayi asiphithekanga ngentoenzileyo ngoba lapho ikhangelele kuyakhona ukuthi size mntu ekhona sekukhona ukuthi sikuenjoya nesikhiwo sathi endoyeni into our culture right awukho ukuthi size mlokozulu ezimbabwe ukuthi hhayi sihlelungile elinde li-constitution and uhulumente uzama ngenzana yomthailand sekukhuluma ngenxa kukhangelela ukuthi isikolo ziyavula kukhangelela ukuthi khona sikhangelisa abantwana ngabaselaqesha ezikolo ngenxa yokuthi khona kulilungile kuthiwa umlando kahulumende ukuthi abantu abantwana bayathola i-free basic education and lokhu akwenzekali ngoba abantwana base-primary lokho beqesha ezikolo. Nxa kuthe kwaba ledubo emndini umntwana omntakele nekhala okungaphakuthi uhlala phansi kodwa ngabe sikhangele ukuthi vele imfundo yezimbabwe abantwana akufana nomntaza nabantu abayikhonfisa.
Ye, kodwa sikhangele ukuthi okwemfundo kuningi okudingakalayo. Lokhu liza kufeza njani njengoba sibona ukuthi kudingakala imali eningi kakhulu elizweni?
Because sikhona uhulumende akadlali umlando wakhe ngoba kumele nazele ukuthi khona aqalakhethe imfundo ayibe yeba lebhajethi eningi ukuthi kungabi nomzali ngoba bakhangela kuthi abazali besesiphithe ezemfundo. Ngathi uzulu wezimbabwe nje niyo odrive i-economy yezimbabwe ngoba akula economy esithona ngaphathi lizwe yakhe ukuthi amapholisa atholakala emgwaqweni adinga bantu imali ebantwini abe iy'nhlinga bezahulumende zifuna imali ebantwini abantu bathetha ngaphi. So ukuthi khangela khona uhulumende akadlale indima yakhe akwenzi ibhajethi yakhe uyayiqakathekisa asikho emntwini thina ukuthi abona i-ani namapholisa ozahlalisala ibhajethi eningi kumele kubantu bathi sikhangela nezemfundo nezempilakahle.
Kahle kahle kuyini okwemfundo elifuna ukukukhangelisisa kungahlawulwa yini kumbe kukhona okunye likukhankasela?
Esikukhankaselayo ukuthi khona imfundo yethu ibe lehlonze ngoba ungakhangela ukuthi imfundo yakathesi ungakhangela umntwana wafunda ugrade 7 maybe sithi ngabo-85 ngabo-90 umkhombele ugrade 7 wakathesi ugrade 7 wakathesi uyimpumbuthi ongangukuthi izenga lemfundo selizini ofom 4 angikhulumi ofom 4 ngithi ngikhuluma naye ngithi isikhathi bezitshale yazi le sokhala nandlela bayafuthele phambi sekukhangela ukuthi sikhangele yona esingathi siyabathi kharikhulam ezemfundo ezimbabwe ukuthi ngathi vele iprojisane iprojisa umntwana ozahlale isikhili kwafunda esizahlale ofisini kumbe iprojisa isikhili kwafunda esizadala umsebenzi yini ethi besifuna ukuthi bekhona le sekukhangela ukuthi abantwana bonke kumele imelethi ufunda babhalile babaleka ungakhathazeki imelethi onani ngapha i-constitution ikhuluma nge-free state basic education ukuthi wonke umntwana ngathi ngathi kule free state basic education state funded basic education omwanga ukuthi awukhusezeni ezimbabwe kuthekule umntu akwazi ukubhala ngoba i-constitution ikhompayizar bakhompayizar kuyakhaqelela so wonke umuntu omelayo kwazi ukubhala ezimbabwe kuthi khangela long ama teacher abesikole kule kwezinto zokuthi abantwana esikoleni bazala imfizi ibambele abantwana ama report ngoba bathi abantu ezikoleni ziyakwambela abantwana ama report so umntwana engafundi iminyaka ezephela engatholi report ibona njengomzali ngiyisisa nathi ngibona ama results so futhi khangela ukuthi isikole sombuso yelizwe kasem ukuwa kwe-rand ukuthi ngithole ukuthi khona abantwana abaningi bazaphuma ezikole ngoba nxa ukutshintsha i-rand lelo ukuthi mhlawumbe alihlukele ukuthi ibhoda london so futhi sihamba ngamandla ukuthi uhulumeni ngowakhe yena adlale umlandi wakhe ukuthi abasinike le-compulsory education i-funded education yesikhalangane.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe, ungavalelisa abalalela.
Ngibongile abalaleli, ngithemba ukuthi ngiyachatheka lana kuni khona isekelo sombutho wethu siyathetha nguhulumende wethu ngoba isekelo lesingithethu yiso esisele ukuthi siphihlana njani ngenezala nezimbabwe kube lo mnyaka ka-2016 omuhle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelelanga elihle. USandra Ndebele ngumhlabeleli odumileyo, kodwa kumaviki asanda kwedlula ubethuli engabonakali lapho okulemidlalo khona. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe laye ukuze sizwe okuningi ngokunyamalala kwakhe.
Kathesi angikho studio, ngipromotha i-album yami u-Izenzo ngoba ngesikhathi lapho ngiqeda ukuyilontsha yikho lapho enganandzelela khona ukuthi angisamanga kuhle. So angisathola ngithuba lokuthi ngibhodabhode ngihambe yonke indawo ngilipromotha. So kwakathesi sesisebenza on ukwenza ama-video for i-album, then ngiqeda lapho sengiyenza i-country tour ngibhode indawo zonke ngebambe itholotho ngenkayi
ye echi noyi promoter leli dalati ye idlala deleli singathi wali recorder labo bani
idlala deleli ngisebenza labantu abanenga kakhulu ngisebenza labo lama Teddy Bears ay South Africa labana bake basebenza lo Cleo Malibazi ngasebenza lo Jayz Marazini ngisebenza umkhulu kakhulu kobulawayo ngasebenza lo Jack Fraser bamuthi no Man of the Moment these days eZimbabwe ngasebenza lo Nesh udume ngengoma yakhe ethi Chiforani ngasebenza lo Thandeka waye kuntombi zomqangala bathise Christina kuthiwa i-iTribe ngisebenzela abantu abaningi kakhulu ngasebenza lo Face All Face the Music kuthise Goli ngasebenza lo Pesi ngasebenza lo ngisebenzela abantu abaningi kakhulu so ngalandelela ingoma zonke nxa ungathi ukuzilandela ziyabe zilo-producer wabo lo-composer wayo ingoma ngengoma. Ngasebenza la ma-conquerors engomeni ethubulawayo e-albumini khona lapho. Ngasebenza luthulani ya ngisebenzela abantu abaningi kakhulu.
Iya kusihlabelele phela yodwa love yomshona kuthiwani khonapho?
Okay, ulove yomshona seke sicelebrate ama-intermarriage. Mina ngiyabentshela ubabakazi wami ukuthi eyi ngiyathanda leli shona elingalifuniyo, ishona lalo kuthi eyi ngiyathanda leli ndebele lami elingalifuniyo ukuthi sathane, but sisithatheni all the same. So lokhu kudala kuthiwa into eyayithabhu engayenzakali kakhulu, but because of ukutshintsha kwezikhathi lesikhathi esesiphila kuzo asesiphila kuso sokuyinto esisenzakala nje and engasela problem kumbe ukuthi abadala bathini umba abantu bathini. So engomeni le sebesikucelebrate-a khona lokhu.
Akuyihlabele kancane nje.
Webabakazi ngiyalithanda leli shona, webabakazi ngelithanda leli shona, anlali ngalo liyezu kuzolobona.
UYesu Solomon luthando thando 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 luthando thando thando thando.
Asibonge ke uGibbs Dube wexoxa lapho lo Sandra Ndebele umhlabeleli odumileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.